Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lethona njani mthwakazi, olamukela emoyeni kustudio 7 ngenjabulo mhlaka 17 kunkwenkwezi ngolwesibili 2022 ngontungami linkomo.
Endabeni kakhulu okonakeleyo ukuthi ngeke kusalungiseka ngokuthatha lesi sinqumo sokuvula ukuboleka kwezimali. Yingakho okunje bekufanele ukuthi abantu baboshwe bayisiwe esitokisini abalemicabango enje kulalilizwe engahloniphi ukuthi abantu bamele bahlonishwe.
Uhulumende namuhla wesule umthetho ofakwe ngumongameli Mnangagwa kunsukwana ezedluleyo obuvimba amabhanga ukukweletisa abantu lamankampani imali.
Kade engasakhani ukuthi ungumuntu ubesebodile bekunuka kuyanuka. Kakhanya ikhanda lelibotozekile ukuthi lobu kudla amboni ukuthi ngawukwanisa ukudla. Sikhathe okunye okungayenziyo ngoba ubesesengumntwana omncane. Kade sikhangeleli impilo ukuthi nguye ozasigcina ikusasa. Ngoba ubengakathathi ubengumntwana omncane.
Abathengi sebenelise ukukhipha izidumbu ezinhlanu emgodini weBucks Mine eColenbon lapho okuwele khona abembi begolide abayisikhombisa ngomgqibelo. Usephelelwe ngumsebenzi umqeqeshi weqembu lenguqu eleHighlanders uMandla Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla wesule umthetho ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezedluleyo obuvimba amabhanga ukukweletisa abantu lamankampani imali. Lomthetho usolwe kakhulu ngabanengi ngoba ubangele ukuthi amanye amabhizimusi avale inhlelo zokuthengisela uZulu ngezikwelete. Ubangele njalo ukuthi amabhizimusi akhuphule intengo. Usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutsika, uthi lanxa ususiwe lumthetho ulokhe uphatha amankampani, athi asacutshungulwa lugatsha lweFinancial Intelligence Unit phezu kwamacala aphathelane lokutshaphaza imali. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Kuyadlalwa isizingelezani sabantwana kubhodwa wandawo kuyiwele kuphenduke kuyiwe ngapha ilizwe liyadilika akukhanya ukuthi kuye nga. Ngohulumende ongikhona ecathula ngemva kweminyaka engu-40 esesihlalweni. Kakakwazi ukuthi ezomnotho ziphathwa ngayiphi indlela, kakakwazi ukuthi imali nxa ngabe iluza amandla, iphelelwa ngamandla, yenziwa iphathwa njani, kakakwazi ukuthi ilizwe libuswa njani, kakazi lutho ngokulandela umthetho lamalungelo abantu. Kusadlalwa nje ngemva kweminyaka eminingi kangaka. Kubuhlungu lokhu ngokuba ngemva kwalesi sinqumo, sona lesi esathathwayo sokuvimbela abantu ukuthi baboleke izimali. Kunengi kakhulu okonakeleyo ukuthi ngeke kusalungiseka ngokuthatha lesi sinqumo sokuvula ukuboleka kwezimali. Yingakho okunje bekufanele ukuthi abantu baboshwe bayisiwe esitokisini abalemicabango enje kulalilizwe engahloniphi ukuthi abantu bamele bahlonishwe.
Njengoba ususiwe lumthetho Ncube, singabona intengo yezinto isehla yini. Nanku phela sibone ikhwela okumangalisayo ngemva kokwethulwa kwawo.
EZimbabwe kakusebenzi ngaleyo ndlela. Akuyi ngokuthi izinto ekade ziyimbangela yokuthi kukhwele izinto nxa sezisusiwe kube sekusehla izinto seziyahlala khona lapho ekade zikhona vele ngentengo ephezulu kungenxa yokungacabangi kwalabo abasezihlalweni angazi ukuthi abantu abanjengalabo abasezihlalweni eziphezulu ku Reserve Bank wezezimali kunye nezihlalo zonke ezenza ukuthi kuthiwe nguhulumende lo kungani bengakuboni ukuthi abantu bayalimala kumbe bakuthanda kanjalo vele abantu belimala kangaka behlupheka kangaka izinqumo zabo zilimaza abantu zilalisa abantu bengadlanga zibulala abantwana ngendlala zenza abantu bangayi esikolo zenza abantu bathwale nzima ngendlela eyisimangaliso ukuthi ke balahleka ngaphe egcekele lingaka kuyamangalisa khona lokho ngakho izinto seziyahlala ziphezulu njalo azisoze ziphelele khona lapha ziseziqansa ziqanse zisiya phezulu ngokuba umnotho uyadilika le mali yeZimbabwe iyadilika ngaphandle kokuthi zisuswe kufakwe enye imali ethenga ngendlela efaneleyo lo mnotho ube khona ophilayo okwazi ukuthi uphathe imali ngendlela efaneleyo
umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association sixoxe njalo losomabhizimusi olilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uhulumende ubevele ephambanisile ngokwethula lumthetho
vele bekumele kube njalo ngibona ngandaba kwakugijinye kakhulu ukubana kufakwe isinqumo sokumisa amabhanga ukubana babolekise izimali into vele kwakumele ngabe yayenzakala kusukela ekuqaliseni kwakumele kukhangele wona la makampani ayenza udlawundlawu lobo obekhona ukusebenza izimali zamabhanga abazibolekayo bese yangena lazo ku-black market bekhoza ukubana i-exchange rate yethu ibiloku ikhwela kulokufaka i-blanket ban enjengale eyadisebeyifakile okwakathesi ngiyabongeka ke ngokubana selokubonile khona kwalona bekuzalimaza kakhulu umkhonomi bekuzalimaza kakhulu amakampani amaningi kakhulu nxa sebekususile sebekulidile i-suspension le ngibona kanti abona kuyenzeleka kakhulu ngapha ebantwini abayenza into zamabhizinisi
okulabanye Chuma abathi ukwesulwa kwalumthetho kuveza sobala ukuthi uhulumende uyaxoxoza nje kakwazi ukuthi enzeni kakwazi ukuthi abambe ngaphekele ngapi kudaba lokudilika komnotho
akumela ukukhakele ngendlela enjalo ukukhakele ngendlela yokubana vele umkhonomo wethu ubhizi uathakwa ne-Fly Center ngama-forces ashiyetshiyeneyo kulesikhulu lesi esisenza lokho kuthiwa yi-regime change agenda abakhulumayo sobala bathi bona they want to make our economy scream bafuna ukubana sibili umkhonomo wethu uze uklabalalelo kwalobina abantu bakithi lapho bazogcina sebevulele uhulumende ngakho konoko besenzela nje bona betshintshe uhulumende ngoba bazonda uhulumende okaba kwamnangaka walezanu p f so ama-attacks omkhonomi kathesi avele endaweni ezijhiyetshiyeneyo kakhulu okuyenza kube nzima vele ukuthi kona ukubambe chakala obana kungabi lapho okubheda khona kungabi lapho kumele kulungiseke khona kahle kahle kodwa into enhle vele uhulumende nangokwakhe ayisiko ukuthi bona yena nguye ole-monopoly of ideas njalo nguye okwazi konke uhulumende nguhulumende ngabantu othi ngisethi kona kumele abe nguhulumende ozimiseleyo ubana angayenza isinqumo nxa angasibona ubana hhayi asihambi kahle akwanise ukubana avume ukubana asitshintshele eso sinqumo athathe esinye isinqumo esingabe siyisho esingabe sibonakala singcono
umnumzana Joseph Chuma ngusomabhizimusi olilunga lezanu PF kusenjalo uhulumende wethule uluhlu lwezinto athi abantu sebevunyelwa ukuzithenga kwamanye amazwe bengabhatali umthelo weduty lezi zinto zigoqela impuphu, ichukela, isawuto, amafutha okupheka, irayisi, uchako lokunye okutshiyeneyo. Uthi abantu bazavunyelwa ukuzithengela lezi zinto phandle kwelizwe mahala okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo kulandela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezimqoka ezitolo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lokho kuzasebenzela izikhulu ezilemali yaphandle kuphela.
Besides ukuthi i-manufacturing yethu ke inga-affectwa ke yilokhu ke ama-products avelela ngaphandle kwamazwe ukudingakala kwemali yangaphandle kwamazwe ke la kokuza khuphuka. Inxenye sizabona njalo ke idola la lekhaya ke liluza ke amandla ngokuqinileyo ngokuthi abantu baye begijimisa ke idola ke elangaphandle kwamazwe. Kuzabangela abantu abaningi ukuthi balifune lelo dola ke elangaphandle kwamazwe, uma imali ezangaphandle kwamazwe yona ke inlutshwana. Kuzisebenzi ke kuzaba lukhuni ngokuthi kuyabe kusidla ke esikhwameni njengoba kuyiyo ke imali abayiholayo. Izisebenzi eziningi ukuthi ziye ezitaladeni ziyethenga ke imali eyangaphandle ngokuthi ayitholakali phela emabhenki le imali. Ukuze ngikwanise ke ukuya ngaphandle kwamazwe ngiyethengela abantwana ukudla, nxa sengiholile ke i-RTGS le yeZimbabwe, so kufanele ngiye emkambo womnyama ngiyedinga ke idola le-America. Lisuke libe selidluphuna ke imali yami yonke ke ngisale ngingalalutho. So kuzisebenzi kubayanga abanjengathi ke akusoze kusincede kakhulu lokho okwethulwe nguhulumende ukuthi sesiyakwanisa ukuimporta ke ama products athize. Abantu abazabenefitha yizikhulu.
Udaba lokwesulwa komthetho obuvimba amabhanga ukukweledisa lilubona njani?
Bekuvele kuliphutha njengoba nje besichile ekuqaleni ukuthi hatshi ayisikho kathi kufanele kwenzakale lokho. Besibone kungani nje kube kwenziwe kungazange kukhangelwe ke okuthize okungenzakala. Sibone ngani ke uhulumende ubephe wagijima kumbe ngokucaphuka wehluleka ke ukuthi ajongisise ukuthi lomthetho uzalimaza okungakanani ezomnotho.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Kusenjalo idola leZimbabwe liwe ngesilinganiso phose samachumi amahlanu ekhulwini 49% namuhla emkambo kahulumende oqhutshwa libhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe okuyinto etshiye uzulu ekhuza umhlola. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola akuleli alikhulu elilamashumi ayisikhombisa 173 kumbe 1:173. Kodwa namuhla iReserve Bank yazise ukuthi idola leMelika elilodwa beselithengwa ngamadola eZimbabwe angamashumi amabili lamashumi phose ayisithupha 1:258. Emkambo wensitha idola leMelika livikwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezulu kwamakhulu amane 1:400. Ingcwethi zithi lobu yibufakazi obusobala obukhomba ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka utshabalala. Abahlengi sebenelise ukukhipha izidumbu ezinhlanu emgodini weBucks Mine eColenbond duzane leGwanda lapho okuwele khona abembi begolide abayisikhombisa ngomgqibelo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube eseGwanda.
Kukhamuke isililo ngemva kokuba izihlobo zabembi zibizwe kuzobona ababhubhileyo abaqala ukukhitshwa ngehola lesishiyagalolunye ekuseni. Ngesikhathi sisiyemoyeni bese kukhitshwe izidumbu ezinhlanu emgodini. Unkosikazi Gladys Ndlovu udusele esegcekeni kulandela ukudlula komkakhe kule ngozi.
Siyabonga uNkulunkulu usesiphendulile uyizwile imthandazo yethu usephumile ubaba okufanele ayilala ekhaya simo ahambe ngaso aso sime nganisikhangelele endlela kaSathane lendlela omsebenzi wakhe okade ewazi ezincwadi zakhe yize ezimfikise kuleyo ndawo kuze kufike isikhathi sokuthi alalele kule ndawo. Namhla ngisele labantwana lezizukulwane engingakwaziyo ukuthi ngizazithini. Ubaba bengikhayelela ukuthi sizaba sonke kuze kube sekupheleni.
Unkosikazi Lester Ncube odabuke wange ngubabakazi omunye ojaha oyehlelwe ingozi uthi umntanabo bamthole kwisimo esibi.
Kade engasakhanyi ukuthi ungumuntu obesebolile bekunuka kuyanuka. Kakhanya ikhanda lelibotozekile ukuthi lobu kudla amboni ukuthi ngawukwanisa ukudla. Sathi okunye okungayenziyo ngoba ube sesengumntwana omncane. Kade sikhangeleli impilo ukuthi nguye ozasigcina ikusasa. Ngoba ube ngakathathi ube ngumntwana omncane. Ule 27.
Umnumzana Philemon Makwele, umgcini sihlalo weZimbabwe Miners Federation, uthi iningi labembi kanti nazi izifundo zokuzivikela lapho lisemsebenzini.
Nxa sikunanzelela sikananzelela ukuthi kulezi izinto lazo ezishothayo kithi ama-miners njenge-understanding youth and safety issues asijwayelanga ukuqakathekisa ama-youth and safety issues but thina njengeZimbabwe Miners Federation saqalisa nje ukuthena abantu long back but abantu bebenganaba ku-understand because abantu ngaba kubonanga eduze ingozi ezinjazo lezi. They don't understand ukuthi into le iqhathekile ukuthi sifunde into le so that we prevent ama-accident angakabuyi.
Umsekeli kamphathi ntambo wezemgodi umnumzana Paulette Kambaruma uthi bakhangelela ukuthi bebe sebekhiphe zonke izidumbu lamhlanje. Uphinde wathi njengohulumende bakhathazekile ngengozi zemgodi.
It's so unfortunate. Our condolences to the families, the relatives, the workmates of the deceased people. We are so sad as government, and we want to urge the communities around to adhere to all safety standards to make sure that such things won't happen.
Silusizi njengohulumende ngalomonakalo sithi dudu kumdeni lezisebenzi ebesebenza ababhubhileyo sithanda ukukhuthaza abambi ukuthi bazivikele uze imonakalo efana lale ingaphindi iyenzakale.
Obekhokhela abahlengi bevumbathigwe umnumzana Clopas Karima uthe bekungalula ukukhipha abembi labo emgodini ngoba ubula amanzi njalo utshona kakhulu siyaphansi. Abanini bomgodi lo abegaweni Holdings bathi bazaphathisa ekungcwabeni ababhubhileyo kule ngozi enzakale ngomgqibelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBucks Mine eColembourne ngingu-Albert Ncube.
Umthethwandaba we-High Court wethule isinqumo esivimba ikolishi likahulumende eleHarare Institute of Technology ukubhatalisa abafundi ingxenye yefizi ngedola leMelika. Leli kolishi belisithi abafundi kumele bahlawule isilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini i-35% yefizi yabo ngedola leMelika. Kodwa abafundi bencediswa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights baphikisele sisinqumo eHigh Court. Umahluli uJustice Happy Ashishou unqume izolo ukuthi okwenziwa ileli kolishi kungaphandle komthetho. livestock ukuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sikhangela okwenziwa ngabantu phezu kohlelo lokubhalisela ukuvota kanye lezokhetho. Uzulu weZimbabwe ophakathi laphandle kwelizwe useveze imbono etshiyeneyo ngesinqumo sikahulumende sokwesula umthelo wejuti empahleni enengi esetshenziswa zimuli insuku zonke. Kubika umqondisi Dube.
Uhulumende weZimbabwe uthi impahla enengi esetshenziswa endlini efana lokudla ayisoke ihlawuliswa umthelo wejuti uma ithengwe phandle kwelizwe. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla enengi kweZimbabwe ikhuphuke okwamagama emavikini adluleyo. Uhulumende uthathe inyathela lokwesula umthelo wejuti empahleni eziningi kwindlela yokufaka imiqobotsho ekukhuphukeni kwentengo. Inyathela leli likhangelelwe ukuthi livule amasango okungena impahla eningi ivela emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Unkosikazi Debra Mkhasa wenhlanganiso yabaphila ukuthenga lokuthengisa impahla koBulawayo uthi imizamo kahulumende ilakho ubulala umkambo olungisa impahla etshiyeneyo eZimbabwe.
Ukukhutshwa kwe-import duty yama-basic commodities ngibone ngathi njengeZimbabwe ungathi kukhona esikulahleka khona. Yebo, kungabe kuqondile kakuhle ukuthi izinto import duty ikhitshwe, kodwa singananzelela ukuthi njengeZimbabwe kade sikhuluma ngeBuy Zimbabwe ukuthi izinto zethu lathi esilazo esizenzayo ngapha njengeZimbabwe abantu bezithenga. So nxa sokukhitshwa iduty leyana ukuimporta, abantu sebezabuyela besiyathenga izinto zeSouth Africa bethenga izinto zeBotswana.
Umkhasa uthi inyathela likahulumende lizabona ukungena kwempahla noma engelahlonzi ivela phandle kwelizwe kukhangelwe intengo ephansi.
Njalo kuzasenza ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe sihlale sithenga izinto zokungathi siyadubeka ezinye ezi-expayileyo, ngoba sezizaqala ukubuya izinto ezi-expayileyo ukuthi abantu bezithenge bezidle. Ore zingabe sithengisa izinto zangapha ezeZimbabwe besikwazi ukuthi zi-fresh from mafarm, the fresh from endaweni ezijiyeneyo zithengwe zihambe. So kutshengisa ukuthi hhayi njengeZimbabwe yangazi kukhona lapho esingathathi khona kuhle.
Umnumzana Sifas Chuma ohlala eHebron kavumelane lo mbono kahulumende ukuthi avulele impahla ingene mahlana kungela mthelo wejuti.
Angivumelani layo indaba leyo yokuthi ukuvulela kokuthi abantu bathenge phandle izasolva iproblem, because kuvulelwa isikhathi esingakanani, you know, ngoba bona laba abantu abadurisayo bayenelisa, yibo futhi abayenelisa ukuphuma bayothenga phandle izinto ezichipa babuye bazithengise ngemali eningi. Umuntu osemakhaya yena uzayenza njani? Uzahamba layo eBotswana kumbe uzahamba eGoli? Mina ngibona ingathi vele kakusebenzi. Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende kadile labantu bona laba abenza izinto ezingaqondanga in terms of price fixing.
Abafana lo mnumzana Stanley Ncube eHebron bathi linyathela elihle lokususa umthelo wejuti uma kukhanyelwe ukuthi impahla ephandle ilentengo ephansi. Kodwa noma nje esamukela leli nyathela, laye uthi kumele kube lokunye okumele kukhanyelisiswe.
Ukumiswa kwe-import duty izindaba ezimnandi kakhulu kithi lapha, ngoba kade sizokuzanika abantu ithuba lokukhetha ukuthi bafuna ukuthenga ngaphi. Kodwa ukuthi kunjalo nje siyabona ukuthi lapha eBotswana into sezigwele kakhulu, intengo zakhona sokudula lapho, ngoba uzathola ezinye izinto zichiphile eZimbabwe ezinye zichiphile eBotswana. Kodwa kunceda lowo umuntu osebenza ngapha nxa esiye ekhaya evakatshe ekhaya esuka ngapha ethwele impahla zakhe uyakwazi uyangena lazo kahle. Kuthi kunjalo nje siyabona ukuthi kuzanika i-competition kumakampani aseZimbabwe, ngoba bazabe sebekhompyutha le mpahla ezivela ngapha eziyabe zichiphile, kuzabe kungaso zibe kuvusa i-economy yaseZimbabwe.
Izolo uhulumende ukhiphe uluhlu lwempahla ezavunyelwa ukungena kungela nhlawulo yomthelo wejuti. Impahla le igoqela impuphu, irice, iflour, isepa yokugeza leyokwasha, uchago lwempuphu lolwabantwana, umuthi wokuxubha amazinyo, isawudo, imajarini, amafutha okupheka kanye la mahlamvu EDM. Uhulumende ukhangile ukuthi inyathela leli liphathise ukutholakaleni kwempahla elentengo ephansi ekhaya. Inyathela leli lizaba khona okwenyanga ezisithupha kusukela lamuhla. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwenze midlalo lamhlanje usephelelwe ngomsebenzi umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu. UMpofu uxotshwe umsebenzi ngenxa yokungadlali kuhle kweBhoso okwengxenye yesizini yonke. Kubika uJoseph Njanji.
UMpofu ubikwa exotshwe ndawonye lomsekeli wakhe uVictor Ndlovu kanye lokhangela abadlali uveza igama Dlodlo uthi osanda kuqhathwa uba ngomunye wabaqeqeshi beqembu uJoel Luphahla nguye ozabe eziphethe esidukwini usadinga umqeqeshi omutsha. Intatheli ezindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi bekuvele usobala uba uMpofu akusensuku zatshwala engaphelelwanga ngumsebenzi.
U-13 games singaba le FC Platinum le Dynamos ezingaphelanga uwina amagame abangu-3 kuphela. Ule 3 defeats nama draws angu 7. So ayebesisegcekeni nje ukuthi khona uyaxotshwa njengoba iclub itargeta ukuthi wini i-championship and ngendlela ade sokudlalwe ngayo akula championship ebikhanyiza wina.
Umgcinisihlalo weqembu layo lendazo John Fatsibanda ukhulume ekuqaleni komnyaka wathi lo nyaka bafuna isicoco selithi kodwa ngemva kwemidlalo esidlaliwe iqembu layo lendazo lemiklomelo elithumi lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lanhlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane ele-Chicken Inn. Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Gogwera uthi iqembu layo lendazo lixotshe uMpofu ngesikhathi iqembu lakhe selidlala ibhola elinathisa amanzi.
Indlela iqembu lakhe elidlale ngayo kumdlalo esidlulile kuziqembu le kade liphezu kwengalani kodwa indlela abadlale ngayo ngendlela abakhulele ngayo eDynamos ngokubona kwami iqembu layo lendazi libe selilihle libe selisebenje kancane mhlawumbe ukuthi lihlohle amathuba liwathola.
Abasiki bebunda bathi umqeqeshi oyisizalwane selizwe leSouth Africa uGavin Hunt kumbe uHendrikus Pieter de Jong oyisizalwane seHolland njalo oke waqeqesha iqembu leBhoso yibo abangathatha isikhundla lesi esithiwe nguMpofu. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithi Chevrons linqobele Namibia ngamaranza ayisikhombisa emdlalweni wohlobo lwe-2020 namhla enkundleni yeQueen Sports Club koBulawayo. Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola laphuthile lamaranza alikhulu elilamashumi amahlanu lane 154 lilahlekelwe ngabadlali abane. Kuthele Namibia seliphendula lenelisa amaranza alikhulu elilamashumi amane lesithupha. Ocubungula ezemidlalo uDumi Phezidlakama uthi iqembu leZimbabwe ilizwe yesimeni esihle ngokunqoba namhla.
Iqembu lamaChevrons liqalise kuhle emdlalweni walo wama T20 eliyodlala le Namibia. Sokusele ukuthi amaChevrons aphendule ngeThursday siboneke ukuthi azawenza njani emdlalweni wesibili enkundleni efana eQueen Sports Club ke bezama ukuthi banqobe iseries leyi belusilela imidlalo yeama World Cup qualifiers ke.
Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uyokhethwe ukuba umdlali odlale ukwedlula abanye ngemva kokuba etshaya amaranza ngamachumi amahlanu lanhlanu 55 umdlalo wanamhla ngokuqala kwemihlanu yohlobo lwe-2020 ezadlalwa ngamaqembu lawa. Njalo yonke le midlalo izadlalelwa edolobheni lakoBulawayo enkundleni yeQueen Sports Club. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejini.
Inzwisa kuphela siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende namuhla wesule umthetho ofakwe ngumongameli Mnangagwa kunsukwana ezedluleyo obuvimba amabhanga ukukweletisa izimali. Abahlengi sebenelise ukukhipha izidumbu ezinhlanu emgodini weBucks Mine duzane leGwanda lapho kuwele khona abembi begolide abayisikhombisa ngomgqibelo. Kwanele Mthwakazi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olibhalelisayo uNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.